siyalambukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 29 kuLwezi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walambukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni sethu lamhlanje. Iningi labalwela amalungelo abantu abaphila legcikwane lengculaza lithi likhangelele ukuthi uhulumende acebisane lalo emhlanganweni okudinga amacebo okulwisana legcikwane elibangela umkhuhlane wengculaza ele-HIV owe-International Conference on AIDS and STIs in Africa oqhutshwa elizweni. Njengenjayelo, sizalethulela eziphathelane labasakhulayo lilontungameli inkomo we-Studio 7.
Angazi ukubana i-government ibona kuqakathekile yini kumbe siyekubekile yini ukukhuluma. Sibona ngaze social behavior change ayisabhadali yini, ayisancedisi ukuthi bekhulume kabanzi ngeze-abstinence kumbe sebekhulume kwezwela ngeze-abstinence babona ukuthi abantwana sebebatshelele but abatshintshi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Iningi labalwela amalungelo abantu abaphila legcikwane lengculaza lithi likhangelele ukuthi uhulumende acebisane lalo emhlanganweni okudinga amacebo okulwisana legcikwane elibangela umkhuhlane wengculaza ele-HIV owe-International Conference on AIDS and STIs in Africa wona oqhutshwa elizweni ukwenzela ukuthi balwisane laleli gcikwane ngokupheleleyo. Lokhu kwenzakala kudingakala imali yokuqhuba inhlelo ezijiyeneyo elizweni ezigoqela ezokulwisana lomkhuhlane wengculaza. Iningi lisithi uluhlu lukahulumende olokusetshenziswa kwemali olwe-budget yomnyaka ozayo lukhomba ukuthi ilizwe lizaqhubeka lisebunzimeni ngoba imali isilela. Lanxa izakhamizi bezilungiselela ukulima zikhuthazwa yikuna kwezulu kumaviki amabili edluleyo, isibhakabhaka sibikwa sesibuye saba luhlaza njalo kukanti lelanga lalo likhupha inhlanzi emanzini. Inkomo zibikwa ziqhubeka zisifa ngendlala ezigabeni eziningi zelizwe ikakhulu eMathebeleland South. Untungameli inkomo e-Studio 7 uxoxelo wake waba ngukhansila wemadlambuzi ePlumtree umnumzana Thamani Ncube ngalolu daba.
Kubi kakhulu esimeni senkomo. Ngikhuluma nje abantu bayafelwa zinkomo mihla lamalanga. Abakaqala abantu kulima ngoba akula yona inkomo engapha kamsikhuba. Ungabona sokuze kucuba lamadonsi futhi ukuthi khona kunzima. Angikhangelelanga ukuthi khona kungaba lo muntu ongabe efake inkomo ejogweni ngoba inkomo zicakele khona okwesabisayo. So abantu abakaqalisi ukulima.
Izulu lona seliseulile na?
Izulu liseulile emavikini amabili ayedlulileyo kodwa ke ukuseula kwakhona bekuyilapha lalaphana lizange line isigaba eziningi kakhulu njalo liseule ngolaka olunzima kakhulu okokuthi khona kwezinye indawo kuhle kwadishitshimizi. So hhayi asenze sathi kuseula bekungani kusamhlola okuyinto kwakhona.
Emadamu lapha kuminjani amanzi?
Akula damu engilaziyo eselingenisa amanzi okwalesi sikhathi. Amadamu azomele nje njengasebusika. Ngingathi umfula oke wageleza ngumfula uThekwane lathi simangele ezulu belelime edombodema elithethe izindlu laphatha lezikole yiwo umfula oke wafaka amanzi kodwa emadamini hayi kithi ngapha bekungakaze kube lamadama lamanzi.
Isikhangele Encube ukutshisa okukhona manje lokungabi khona kwezulu ingcwethi izithi yikonakala komkhathi. Uzulu izakhamizi ziyakuzwisisa na ukuqakatheka kokulondoloza imvelo?
Mboni ngani izakhamizi zingani zile supho ngoba izifundiso zona lezo ukuthi khona zibe khona ezakhamizini angaze ngize mina esigabeni sakhe ukuthi khona lapha kusiba nomhlangano oqoqiweyo ukuthi khona izakhamizi zifundiswe kakhulu ngokuguquka komkhathi lokho okukhulunywa ngakho. Le ndaba yezihlahla lezi abantu basazidamulela nje izihlahla ngethuke ngelinye ilanga mbona abantu basazisensela izileyi okutho ukuthi khona kusalo mthwalo esibili onzima ukuthi khona abantu baze bakuzwisise ukuthi khona kanti imvelo singayilondoloza kanjani. Ngibona ingani labo ubukhokheli esilabo okhansila labo bani abaqeqethwanga entweni zona lezi ukuthi bakuzwisise. Yikho nje izakhamizi zisaziphilela naleyo mpilo yabhezi iphila lanxa nje zimangaliswa yikuthisa lokho kukhona.
Umnumzana Thamani Ncube ngowake waba ngukhansila wakwamadlambuzi. ngesikhathi amazwe edlula ikhulu lamachumi ayisitshiyangalolunye esithi gwaqa eParis kwele France mhla ka 30 kulweze emhlanganweni wokuhlaziya ngempazamo yoluntu esiphazamise ezomomo womkhathi iZimbabwe iSouth Africa lamanye amazwe asezansi yezwekazi leAfrica zona sezihlaselwe ukuchisa lendlala ebangelwa yiEl Nino uBenedict Nhlapo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa
umhlangano weCOP 21 oseParis eFrance uza ngesikhathi lapho ukonakala komumo womkhathi sekuthwalise abantu inyamazana lezihlahla amagapha avuzayo eZimbabwe eSouth Africa lamanye amazwe asezansi yezwekazi leAfrica lamazwe asehlaselwe ukuchisa okukhulu lokusilela kwezulu okubangelwe nguEl Nino uEl Nino isimo somkhathi esibangela kufudumala phezu kwamanzi olwandle lwePacific kwele South Africa lakho ukuguquka komkhathi sekujiye lelilizwe ebunzimene iningi lendawo lelilizwe seliphelelwe ngamanzi kanti izabelo eziningi sekwethulwe ukuthi zilendlala esabekayo umcwaningi wezomkhathi enhlanganisweni yeCouncil for Scientific Research CSIR kwele South Africa umnumzana Francois Engelbrecht uthi indlala lokuchisa osekwehlele amazwe asezansi ezwekazi leAfrika ngenxa yokuguquka komumo ezomkhathi kufanele kwenze amanxusa angena emhlanganweni weCOP 21 ukuthi asebenze gadalala.
In fact, 2015 is on the way to be the warmest year ever recorded.
Umnyaka ka 2015 ukhangelelwe ukuthi ushise okwedlula yonke iminyaka eseke yaba khona. Esekubonayo yikuthi ukushisa okukhona lezi nsuku okukaze kubonakale. Ubunye okuzoyenzakala ukuthi ngenxa yeEl Nino indawo eziningi azisoke zibe nezulu elijwayelekile. Yikho lokho okuzoletha indlala.
Umphathi ndambo wezemvelo amanzi ezomkhathi eZimbabwe unkosikazi Opamchinguri uthulethemba lokuthi imizamo yamazwe omhlaba yokumisa ukusetshenziswa kwemitshina ekhipha umoya we-hydrochlorofluorocarbons HCF phansi kwesivumelwano se-United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC izakwenza umsebenzi omkhulu ekuvikeleni konakala omkhathi. Umphathi ndambo wezamanzi lezemvelo kwele South Africa unkosikazi Edna Mulewa uthi uhulumende wakhe wenza konke akwenelisayo ekwenqabeleni ukonakala kwesimo somkhathi. Uthi ulethemba lokuthi umhlangano weCOP 21 uzakhuthaza lamanye amazwe ukuthi enze okufanayo.
Government's responses take many forms and those many forms include
uhulumende uthatha amanyathelo abanzi ngalolu daba. Amanyathelo la agoqela ukubunjwa komthetho wokulondolozwa komkhathi. Lukhona njalo ucwaningo esilwenzayo mayelana lomkhathi. Injongo yeyokuthi simelane nezimo zonke ezihambelana nokuguquka komkhathi.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Nqaputo Mabhena umgcini sihlalo enhlanganiso yeZimbabwe community in South Africa uthi uEl Nino ubathwalise amagapha avuzayo eZimbabwe.
Sekuchisa kakhulu ukuchisa lokhana abantu abangaze bakubona. Inkomo zabantu ziyafa kakhulu lalabo abalezikotshe emakhamba abalemgodi useziphela amanzi ngoba izulu kalini.
Umnumzana Mabhena ukhuthaza amanxusa angena umhlangano weCOP 21 eFrance ukuthi abambe ngamandla amazwe omhlaba ukwehlisa umoya we-carbon dioxide awufaka emkhathini ukuze isilinganiso sokufudumala emhlabeni jikelele singakhweli ngokwedlula i-2 degrees Celsius njengalokhu okwavunyelwana ngo-2010. Imisebenzi yoluntu ebalisa ukuphekwa kwamagetsi kusetshenziswa amalahle enjiwayo, imithi esetshenziswa kwezokulima kanye lomoya okhitshwa ikuncibilika kongqaqwane emazweni angelalanga kakhulu yikho kubikwa kubangela lezi zimo. Ibhanga lomhlaba eleWorld Bank lona lithi nxa kungasathathwanga amanyathelo abanzi abantu abedlula izigidi ezilikhulu bazabe sebengene ebuyangeni obukhulu kusiyafika umnyaka ka-2030. Isizalwane sakwele South Africa umnumzana Maxwell Khadebe ohlala eSoweto uthi umhlangano weCOP 21 ungehluleka kuphuma lezi nqumo ezibambekayo kuza konakala.
Kuli affectile mangibheka indlala izoba khona definitely akula doubt ngalokho. Kuzoba le disaster abantu abaliwe bazofa. Izifuyo ziyofa lazo izihlahla ezithile ezifuna amanzi isikhathi esiningi. So lezo zihlahla thothi sizolahlekelwa ngazo singabuyisa izibone njalo.
Ngokutsho kwengcitshi zolwazi lwescience umoya wecarbon dioxide osemkhathini kumele ube phansi kwe 350 parts per million ukuze ungabi yingozi. Usizi ukuthi isilinganiso salumoya sesibanga kumakhulu amane 400 parts per million, kanti ukhwela ngokubili 2 parts per million ngomnyaka. Inhlanganiso yezomkhathi emhlabeni eye World Meteorological Organization WMO ithola ukuthi isilinganiso somoya ongalunganga ofakwa emkhathini sikhwele ngokungamachumi amathathu lesithupha ekhulwini 36%. Katine ngilalo moya uvela kumafektali leminye imichina yokwenza izinto ezijeneyo. Lokhu sekubangele ukonakala komumo womkhathi okuyimbangela yokutshisa indlala lezulu lesikhukhula. Inengike selikhangelele ukuthi umhlangano we-COP21 eFrance uphumele imigoqo ezabamba ngamandla amazwe ukwehlisa umoya ongalunganga ongena emkhathini. Ngimele Studio 7 eJohannesburg eSouth Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngeselichiye kancinyane ezandleni zikaNtungameli Nkomo eStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngontungamili Nkomo. Lamhlanje ngiphatha udaba olusemlonyeni yabazali abanengi kanye lozulu nje jikelele elizweni. Udaba lolu ngolokusungulwa kwekhondomu esetshenziswa ngabafanyana abasakhulayo abaleminyaka elitshumi lanhlanu kusiya phezulu. Uhulumende usungule ikhondomu le ngeviki edluleyo ebambisane lenhlanganiso ye-United Nations Population Fund. Esithi abantwana abaningi sebesiya emacansini kulezi nsuku, ngakho ikhondomu le izabaphathisa ukuzivikela emkhuhlaneni wengculaza. Kodwa abaningi bakhuza umhlola. Lamhlanje ngixoxa lolwela amalungelo abaphila le-HIV, umnumzana Kelvin Ncube. Ngiyakwamukela kuhlelo, Ncube.
Yebo baba.
Nansi indaba, uyibona njani?
Udaba lolu mbona ngazathi lungazathi luyakhathaza, ngoba kudala baqalisa ukukhuluma ngakho besithi kwangona amakhondomu avunyelwe ukungena ezikolo kumbe angangena ezikolo. I-argument yayikhona ukuthi abezempilakahle babesithi ngaze siyekele ukubanika amakhondomu baza kuqhubeka besenza icansi and bethelelana igciwane. Then kukanti-ke abantu nje i-social besithi akwenzeki sifaninga, nganxa sifanika uyapromoting ikwini i-promiscuity kumbe siyabafundisa kumbe siyayamukela sithi kulungile ukuthi benjani behambe emacansini besesebancane. Angazi ukubana i-government ibona kuqakathekile yini kumbe siyehlulekile yini ukukhuluma. Sibona ngaze i-social behavior change ayisabhadali yini, ayisancedisi ukuthi bekhulume kabanzi ngeze-abstinence kumbe sebekhulume kwezwela ngeze-abstinence, babona ukuthi abantwana sebebatshelele but abatshintshi balokhu besenza. Nxa kuyukuthi sebekubonile sebenzela ama-research apheleleyo, but ngokwazi kwami anzange mbone kusenziwa ama-research apheleleyo ukubana kukhona abantwana sebehlukile sikoshiwa ngokuthi kwangona oku-practice abstinence.
Njengomuntu okhankasela amalungelo abaphila le-HIV, nxa ukhulumisana labanye ontanga ngesidingo sokungayi emacansini njengendlela yokuzivikela, bayakwamukela yini lokho?
Abantwana nxa sikhuluma khonokho few bayakwamukela, njengoba yabungakwazi nxa ukhuluma labo direct they do as if abasozi bephinde behambe nje emacansini bengazivikelanga. Kodwa sithona sisiba lama cases anjalo ukuthi wangkhona uze uthwala abantwana omunye sezigcwele at early age bamedicine bengabantwana abancane, kumbe abantwana abancane sibabona sebeqalisa ukuba legciwane bethisele bengela gciwane.
Alubana ubulakho ukucebisa uhulumende kanye le-United Nations Population Fund ubungathi beluphathe njani lolu daba?
Angikhangele indawo enjengeZimbabwe ngama-cultures ethu esiselawo la, because ngakhangele UNFPA yona ngudona ongaso wakuleli lizwe and ama-cultures ethu kayisiwona la ukuthi bazabe balandela ngcono. bensithi abana ngabangenile baxoxisana labantu kwazwanana sibilithi bona kuright inokuthi amakhondom laye lethwe ebantwaneni abancane ngoba kathi akula muntu ongazwisisa ukuthi ebona umntana akhethwele ikhondom.
Uyatsho kubana abazali ngekhe bekuvumele lokho, ngalokho ubona lungaphumeleli na lolu hlelo?
Mina mbona ngazathi uhlelo lolu hhayi ukuphumelela kwalo aphandle kokuthi siyenziswe ngenkani, but kuhle kuhle sibe layi ngeke luphumelele. Azabe khona sibe, but abantwana baze bawathatha nzima, bazabe bawathathela ngabo ngoba ezibhedlela lemaclinic futhi vele bazabe sisaba ukuthi balande beyawagcina.
Abanye abasakhulayo Ncube, ungabatshiyela wapha amazwi sikangela ukubana udaba lwegciwane le-HIV ludaba olulokhu lubhahile luhlupha elizweni kanye lemhlabeni jikele?
Abasakhulayo in-advice embanika yona yinto ukuthi wangona asizamenini ukuqhubeka sizivikela HIV, senze sibe abstine singahambi emacansini sesebancane. Siyaqalisa ke emacansini sesikhule sesikwanisa lokunegotiata kahle kahle for into zecansi, khona vele abadala abadubude abuphawu. Ngiyafisa ukuthi abana nga ihulumende lathi njengabe sizosocieti sibe siletha ama-programs azagcina abantwana bebhizi ngoba vele abantwana abawona kakhulu emini nxa khwampana abadala bengekho kumbe bezele esikolo. But make sure nxa bevele esikolo kube lama-recreational facilities amaningi batshona bebhizi besenze okunye uthiene kulokuthi bangona kuhle sibanika ama-condoms eze sihlala phansi sithi hayi hambani bezi lalanela nje kube i-Republic of Santana.
Hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Ncube, siyabonga.
All right.
Veli lalele uhlelo lwabasakhulayo, ngixoxa lolwela amalungelo abaphila legciwane le-HIV umnumzana Kelvin Ncube. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo uNtungameli Nkomo. Lilale.
Sibonge uNtungameli Nkomo obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
When I need motivation, my one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah, she is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She's always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She walks like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah, cause I'm the wizard of love and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there.
Omi othi cheerleader silethemba liwukholisile liwuzwa kuphuma ngapha emsakazweni we-Studio 7. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha e-Washington DC.